Izakhamizi esiqoqelazo zidedekile ngalezi zehlakalo ezenzakala kulesi sikolo osekudala ukuthi iningi labafundi lizihlalele emakhaya lingasayi esikolo ngokwesaba ondofa laba. Abafundi laba kubikwa besithi kulogogo esabisayo abathi bengambona beqaleke babanjwe inkantsho baphinde babhubhudla amagwebu emlonyeni. Umnumzana Biafa Mathe ongutshalimana wekomidi abazali besikolo seGwagwe uthi sokulesi khathi abafundi bengafundi kuhle besithi kulogogo lamazinyo athonta igazi abambonayo.
Ngaba le 3 weeks kusenzakala lokhu umntwana ade bethi bangafika esikolo bafike bafundi nje ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana asebhukudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswele amandla. Kule ntwana bathi babona ugogo ohamba eqoza indenda indenda ezilegazi emlonyeni. So abantwana bangabona ugogo naloo bayethuka. Nxa amatitsha ebhala eblackboardini bambona futhi eseblackboardini ugogo wakhona nxa utitsha ebhala behluleke lokufunda.
Umathe uthi lokhu sekuthiya abafundi kanye lababalisi bedlela evalweni.
Ana kuphazamisile sibili ngoba kathesi abanye abantwana abasayo esikolo besesaba amabalisi labo sathi sebelokwethuka ukuthi into enaleyo engenza ukuthi abalokhu isiya phambili imaze abantwana ngoba omunye wakhona wenza lami ngikhangele sibili kuntambama nje siqeda umhlangano.
Omunye walabo abahlaselwe ngulugogo untombazane oleminyaka yokuzalwa yesithupha okubanga lakuqala kulesi sikolo. Sixoxe logogo wakhe othi wabizwa esikolo umzukulu wakhe seqalekile.
Into engifika laphana ngamthola bembathisa ingubo sithe sangivula ingubo safica vele eqoza indenda lamehlo esethileni esemhlophe nke. Sabe simthatha umntwana sabe laye ngapha ekhaya sazama ukuthi sigijimela siye ebantwini. Avele umntwana wayesekunzima ngoba even ngaphansi kwenyawo wayeseqanda sebephonga ukubamba lapha abantu ukuthi bazi ukuthi uyaphefumula yini. Kwathatha isikhathi sibilo 2 hours engaphaphamanga hhayi waze agcina esephaphama.
Unkosikazi Mareta Sfanda uthi bakhathazekile ngekusazi yabantu ababo ngoba bengasayi esikolo.
EGwagwe silohlupho lokuthi abantwana bayawa siqalisile athi singani sithi ngamanga kodwa sesibona abantwana befenta umntwana estrokheka ukuthi ngabanye khona abakwanisi basincedise basincedise ngoba siyezwa kwezindawo kuthe kuyenzakale lokhu lathi sebesicela ukuthi sincediswe ukuze lathi esikolo sethu abantwana bafunde ngoba imfundo yethu impilo yethu yakusasa. Abantwana bayakwanisa ukuthi umntwana afunda pasi abe ngulwane umfundisi abe ngubani konke kuyakuphuma esikolo bangasibalekela amatisha futhi sabe singasakwazi isikolo sabe sesingaselaso.
Umnumzana Big Boy Mhlanga ngusobhuku njalo ngifundisi webandla le-Fountain of Faith Ministries. Umhlanga uthi sekewakhulekela abanye abafundi kulesi sikolo.
Lami ngabona abantwana kwasekubayenzile besithi babona ugogo even ma ubabambile abantwana bangkhona babefuna ukubaleka into yakhona ingabayenza baphela amandla ende futhi kakhulukazi kwane ukuthanda ukwenza amankazi kuthiwa ugogo uyabe ngakhuluma uyabe khangeleka nje sesabeka elamazinyo bathula amazinyo acijileyo abe nganathonti igazi esikhathi uyabe nganuthwela ingqamu ebayethusile.
Umhlanga uthi ngolwesine bahlangene labezomdabu bezama ukuxotsha lundofa ukuze abafundi babuyele esikolo.
Kwasekuthiwa khona njengoba kulama-churches bama-churches bangancedisa ngokuthandaza wakhulunywa labanye bathi hayi siyakwazi kulabanye abadala abathize abangancedisa ngezomdabu isini abantwana esikolo vele abaningi abanye bakhona vele kabasayi esikolo ngoba abanye babo vele babe babona besenza izinto ezingaqedakaliyo bephunguwa behamba lawo so abanye sebeqina labo sebesesaba.
Iningi labazali lithi nxa lokhu kungaqhubekela phambili kuzamele bagcine abantu ababo emakhaya lapho abazavikeleka khona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwagwe eGwanda North ngu-Albert Ncube.